ngile problem yokuthi bona upresident ufake abantu abayi 24 ukuthi bemeluleke. Mbona ngani ngabantu abaningi kakhulu labo ukuthi bangabuya lombono wethu. Uzacabanga ukuthi ngomnyaka ophelileyo upresident ibe lama advisors amabili, uChris Mtshwango akade engu advisor bese kusiba lo babo kade kuthiwa uprofessor Cliver Nyathi okade ema-advisor ngento ze-National Healing Day Reconciliation. Akuzange kwacaca ukuthi kuyini abakwenzileyo ngoba sabona ukuthi i-National Healing ayanga ndawo. So okutshengisa ukuthi kwakulenkinga mhlawumbe ukuthi i-president elalele abantu bonaba. So abantu abayi 24 ithuba lokuthi sibuke hlale phansi le-president ekukhulume ngento ezwakala njengala ama-terms of reference laphana bathi khona amadoda la azabe hlangana le-president kotali, meaning is just once in every 4 months. So already kulabantu abaningi abaxokozelayo abaseduze kwa-president khonaphana kule cabinet, kulabantu ababeku-government asebekuzanu kule politic bureau kulanilani. So angibaboni mina besenza imisebenzi ecacayo.
Nxa kodwa ubakhangele bona labo abakhethiweyo ungathini ngabo? Ngabantu abangenelisa na ukuthi bavuselele umnotho welizwe?
No, abaningi babantu laba ngabantu abangosomabhizinisi abarana amakhampani amakhulu osinkilinyeza labobusisa moyo. Ngabantu abazwisisayo ngezomkhono nyelezi ukuthi banganikwa ithuba bangenza into ezwakalayo, but okumele kunanzela ukuthi kule cabinet eyiyo eqondisa upresident bese kusiba le politi eyiyo isikhathi esiningi efuntu okwenziwayo kwenziwe ngendlela izami efuna ngayo. So bona sebesiba phakathi khonaphana ukuthi angazi ukuthi upresident uzalalela bani, whether into abazikhulumayo zizamele ziye ecabinet ziyaphruva bese beziyenza bona. So ye ngamadoda asile alohlonze angamasomabhizimusi kodwa amboni ukuthi bazathola i-chance yokuthi abakukhulumayo kwi-implement.
Kodwa sizwe kuthiwa bakhona abanye abakhethiweyo asebesithi bona abafuni. Ubona ungani bakhona yini abanye abazakwenza njani?
Ngiyabona incwadi lapha kade ebulenjini kule mfundiso omunye laye othe yena uyabonga ukuthi ukhethiwe kodwa angeke yenelise ukuthi engene kwikomiti leyo. So kimi kwasesiba isimanga ukuthi why would upresident kumbe nti asebenza labo be-announce abememezele abantu asebekhethiwe kumabonakude lemsakazweni bengakhulumanga nabantu bakhona kuqala, bababuze ukuthi bafuna yini, ngoba sekutshengisa ukuthi abaningi bangaloku besala kuzagcina-ke sekuyanyisa yena upresident ukuthi why zithi abantu abafuni ukuthi besebenze laye kumbe yindaba bele eqambe abantu engazange wakhuluma labo.